Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 5 kumabasa 2021 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje. Intengo yamafutha ezimota isikhwelile njalo kusukela namuhla.
I-SADC iveza ubuvila obukhulu ekusebenzeni ngalokho. Ingozi liyana eseMozambique impiliyana ithe iqala besiyibhekile sonke.
Umongameli Mnangagwa uzabambana labanye abakhokheli be-SADC kuliviki bedinga indlela zokungenela kumpi yakwele Mozambique.
Iphasika yalonyaka ibingcono kuleyanyakenye ngoba nyakenye vele akuzange bekuhlangane ndawo umkhuhlane lo wawusaqalisa lezinqumo zikahulumende zazisaqinile.
Amanye amakholwa esiKristu ananze iphasika ngembuthano elandela iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abalitshumi lambili belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani labantu asebebulewe yi-coronavirus selokhe ifike kuleli nyakenye laya kunkulungwane elamakhulu edlula amahlanu 1525 kuthi asebetholakele belayo sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 36,923. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose eziyisithupha 5709 njalo abahlatshwe esibili bangamakhulu phose amathathu 276. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selokhe lolu hlelo lusungulwe ngenyanga edluleyo selifike kunkulungwane ezilikhulu lamatshumi phose amabili 117,297. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamatshumi edlula kancane amabili 21,603. Asebehlatshiwe bonke sebengu-138,900. Uhulumende uthi ukhangelele ukuhlaba abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million. Kusenjalo amanye amakholwa esiKristu athi enelise ukuqhuba imilindelo ngekhefu lephasika eliphela namuhla elandela iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Sixoxele umfundisi Thande Kuzintimkandla.
Iphasika yalonyaka ibingcono kuleyanyakenye ngoba nyakenye vele akuzange bekuhlangane ndawo umkhuhlane lo wawusaqalisa lezinqumo zikahulumende zazisaqinile kulalokhu owakhathesa amabandla ayevele evaliwe. Lonyaka-ke hhayi ngibona abamasonto atshiyeneyo bahlangene ngendlela zabo ezitshiyeneyo lathi sihlangene-ke njengebandla uwenzela ukubana sigubhe lo umkhosi wephasika oyiwo oqakatheke kula yonke imikhosi esikholweni sesiKristu. Hhayi, singenile senza inhlelo zethu yokuzimisa kwethu, savuselelana ukuthi iphasika le yini, sahlangana nje lanxa besingabaningi kangako ngenxa yayo umkhuhlane lo okhona, kodwa hhayi sihlangene-ke bona laba ade belingene ukuthi uhambelane lani lezinqumo lezimiso zikahulumende. Liphasika elihle kakhulu njengoba ngisitsho ukuthi nyakenye azange libe khona elalonyaka besingathi into entsha esiyiqalisa ngoba sesikhanuka khona nje ukuthi ke sihlangane sidumise ndawonye ngephasika njengalokhu esasikwenze minyaka yonke ubhubhane lolu lungakafiki.
Kumbuthano wenu ungathi bezilandelwa ngemfanelo yini iziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane?
Lapho kade ngikhona bewuhle sibili kakhulu xa sikhuluma ngamalungiselelo omhlangano lo, ngoba esangweni labantu ade bengena khona bewulukhona umgqomo wokugeza izandla ungakangeni phakathi lokho okuvele kumele kwenziwe. Abantu bebefakile izayeke zona ezamamaski kati-ke njalo lekuhlaleni phakathi endlini ecawe lapho ekade sikhona thina abantu bebeqhelelene njengoba bebengabaningi kakhulu. Mhlawumbe ngabe bebebaningi lakho besiza kulandela khona kodwa singenele phandle. Iziqondiso zilandelwe sibili sibaxwayisa leso laleso sikhulumi sisitsho ukuthi abantu kabagqoka amamaski, abantu kabaqhelelane, abantu kabageze izandla izikhathi zonke. Nxa uphuma geza izandla, nxa ungena izandla, xa ubuya ubuye uzohlala uqhelelane lalo oseduzane belalaba abaseduzane lawe. Hayi, iziqondiso thina lapho ekade sikhona sizilandele kakhulu. Kube yintweni lesibikubona ukuthi abazalwane bayakunanzelela ukuqakatheka kwalokho okuthiwa kumele sikwenze ukuthi sivikelane, sizivikele, sivikele labanye kulo umkhuhlane.
Lo ngumfundisi Thande Nkosi Mkanhla. Ipetulo ethengiswa ngamadola eMelika ikhwele ngamasensi amane isuka ku-$1.30 isiya ku-$1.34 ilitha ngayinye kusukela namuhla. Kodwa intengo yedizili ilokhe iku-$1.32. Ngamadola eZimbabwe uhulumende uthi ilitha yedizili ebibiza $110.41 isithengiswa nge-$111.77, kuthi ipetulo ebiyi $109.17 isithengiswa nge-$112.96. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlangana labanye abakhokheli bamazwe eSADC abakugatsha lwe-Troika kuliviki bekhulumisana ngokuthi iSADC ingangenela njani kudaba lwempi yakwele Mozambique. Uhulumende walelo lizwe ulwiswa ngabahlamuki bokholo lwesiMuslim abedlulise amalawulo ubona abahlasele esigabeni sePalma ngefiki edluleyo babulala abantu njalo badala umonakalo omkhulu. Abanye abazangena emhlanganweni lo bagoqela umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa kanye loweBotswana umnumzana Mokgweetsi Masisi. ISADC isolwa ngabanye abathi iluphuzele lolu daba. Bathi njalo impi le ingagcina ithinta amazwe ancikelane leMozambique afana leZimbabwe leSouth Africa. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Ake ngiqale ngokuthi kuqakathekile ukuthi wonke amazwe omhlaba abuse kahle abantu kungaze kwadingeka ukuthi bagcine besiyempini. Ezinye izinto ezibanga ukuthi abantu bagcine besiyempini kubuswa kabi, luncindezelo abantu bagcine besithi akukho ngenye indlela sokumele siyempini. Kodwa kangiphenduke ngikhangele olweMozambique udaba olubulala abantwana labantu badala oluthatha amadolobha oluhambisa phambili ukholo oseluqhela seludonso ayisilo ayisiso Al-Shabaab Boko Haram. Akuseyikho ukukhala ngoncindezelo lo Mozambique sokuyikuwona kakhulu okungenzeka kuSADC.
Ungathini ngendlela isadaki eluphethe ngayo loludaba Ncube, ngoba siyabona sokulesikhathi iqalile limpi kodwa lamanje ayikangeneli isadaki.
ISADC iveza ubuvila obukhulu ekusebenzeni ngalokho. Ingozi liyana eseMozambique impi liyana ithe iqala besiyibhekile sonke. Kwavele kwacaca kahle ukuthi impi liyana edinga edonsa ukholo ilufake phakathi igcine ingaseyo impi elwisa uhulumende. Ingaseyo impi ekhulula abantu. Isiyimpi yokukhulula abantu kuhulumende bancindezelo ngaphansi kokholo. Ikhulula abantu ngaphansi kwahulumende ibancindezele ngendlela edlula lelo. Lokho sesikubone kwamanye amazwe kunjalo. Abantu ababuya ngale yandlela yokholo akaze bakhulula abantu, akaze balethe democracy, akaze balethe human rights, akaze balethe rule of law. Bayalwa besithi bayabandlulula kodwa bagcine beyibaba abandlulula abahlupha abantu kakhulu. Ngakho iSADC kumele ngabe lolu daba siyabe sukumela kudala yalulungisa ngokuba luyingozi enkulu kakhulu kulalokho abantu mhlawumbe bakucabangayo.
Bakhona abathi inxa kungathathwanga amanyathelo ngokuphangisa impilo ingachithekela emazweni angomakhelwane afana lapho Zimbabwe labo South Africa. Ungathini ngalokho?
Nxa sibheka umzekeliso walokho esikubona kusenziwa ngabantu abalwa ngokukholwa njengalaba oBoko Haram eWest Africa, oAl-Qaeda oISIL, oISIS eMiddle East, iAl-Shabaab eEast Africa, ngabantu abangaphelele border, kabakwazi ukuphelela lapho abathi babuswa kabi khona. Masinyazana bayachapha baqhelisa indawo sebesakha lokho okuthiwa yiCaliphate, umbuso wabo usugcwala yonke indawo ungasakhangela amaborder. Yikho esikubona bekwenza umhlaba onke jikelele. Ngakho abantu abesabayo ukuthi kungayekelwa ukulungisa lona lolu daba luzagcwala yonke indawo baqinisile indlela ekwenzakala ngakhona umhlaba wonke jikelele. Ngakho ukuya eMozambique impi elweswa khona ngale, iyelwiswa khona ngale ukucisha umlilo sesemafusini. Ukukubuka nje uthi uzakushaya indiva uyadlala nje kuzafika kuwe noma usekutheni. Ngakho kabalandwe khona ngale njengoba bekhethe impi yona liyana balandwe ngayo impi. Indlela kuphela yokuthi abantu bavikeleke kusadaka. Ngokuba kungay yekelwa akula ndlela yokuthi abantu bavikeleke.
Umnumzana Fidlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Idale leparlamente lithi umbuthano walo ukuvivinya abafuna ukuba ngamalunga eNational Peace and Reconciliation Commission obumele wenziwe mhlaka 30 kulinyanga usuza kwenziwa mhlaka 16. Umsebenzi wali komishini ngokuqhuba inhlelo zokukhumisana umlotha ezigoqela udaba lwegugurawundi. Abadinga ukuba ngosikomithi bayo bangamachumi amathathu njalo bagoqela osikomithi ekade bevele bekhona ngoba isikhathi sabo sesaphela. Kodwa labo bavunyelwe ukudinga ukubuyiselwa ezikhundleni zabo. Umgcinisihlalo walikhomishini uJustice Lonare nguye yedwa kuphela oloke esesikhundleni. Abazavivinywa bagoqela olwela amalungelo oluntu, umnumzana wo-K Machisa kanye losanda kungena kubandla lezanu PF umnumzana Obedi Gutu. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo saqala ngokumbuza ukuthi ngabantu abanjani kahle kahle abamele babe ngamalunga alikhomishini.
Masikhangela ukuthi umuntu okukhangelela ukuthi ebe ngukhomishina ngumuntu ongasolekiyo, ngumuntu okuthi inhlangothi zonke zingaba lethemba lokuthi engaletha, especially umukhangela NPRC ongakhokhelela ukuthi kuvezwe iqiniso o independent from ama political parties lama political influences, umuntu oleqiniso, umuntu ongala side alithathayo, umuntu ozakwanisa akwanise ukuthi etshele abalamandla kumbe abangalamandla iqiniso. Umuntu ozakwanisa ukuthi ethi laloba sokusethuselwana athi mina abantu bangidumelo. Kakufunakala umuntu ozabe sithi yena uhulumeni ngumqhatshi wakhe kufuze ukuthi iZimbabwe yiyo emthumileyo ukuthi elethe ukuthula. So mbona ngazathi ngumuntu an upright person, an honest person, kodwa kathesi ungathi uyakhangela ihlupho esilalo yokuthi ithe ibekwa ikhomishini leyi kwagcwaliswa abantu bempumalanga okungajabulisanga ama-victims, ngoba kufuze ukuthi umuntu lowo ebe ngumuntu ozavunyelwa ngama-victims, okuyinto enganika yikho kathesi. Lakathesi umkhangela abantu aba-shortlistiweyo kugcwalisa abantu bempumalanga ukuthi kwakuphethwa umsebenzi for abantu bempumalanga ukuthi bezoqeda abantu ngapha emaNdebeleni, kanti sokuqhethwa umsebenzi for abantu bangale ukuthi kube nganithwa kulokudala ukuthi kube lokulungisa uhlupho, ngoba ngabe bebesinsiye bekufuze ukuthi commission lay the number of shortlisted people ibe balanced, so that even kuphuma kuphume kucaca ukuthini langapha ama-victims alabantu abazabe bekhona. Kodwa ungakhangela kathesi abantu abakhona ngaba representa iperpetrator kuphela.
Ikhomishini le njengoba ibiveli khona isenza umsebenzi, kukhona yini okubambekayo emele ikwenze ongathi hayi ngempela isikwenzile?
Okuliqiniso ukuthi ikhomishini le ilokhu yaba khona, akukho okubambekayo ungathi sokwenzakele, akukho, not because bayehluleka kodwa vele uhulumende akabanikeza usekelo lwenileyo. Uhulumende kakho sinsiye ukuthi udaba lolu lulungiswe. So mbona ngazathi singabasola kodwa akukho abangakwenza as long as benganikwanga amathuluzi okuthi beyesebenzisa. Kuyinto nje yokuthi lala lwaza sikwengule lapha kuzama ukuthi kuthiwe abantu abasola ukuthi kwenzakala umbhuqazo kunikwe umhlaba impression yokuthi kukhona okusenziwa okungalalutholo enziwayo. Ngibona ngazathi iliqiniso likhona, yilo iqiniso umuntu wonke ofuze ithe zitshele lona ukuthi asisoze sathola iqiniso, asisoze sathola ijustice, asisoze sathola i-reconciliation le peace as long as uhulumende lowo edonsa inyawo, as long as uhulumende lowo efake i-commission yokuthi kumbambathwe icala.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba leKroniko lithi kulomfanyana oleminyaka elitshumi lanye owebhambazi ePlumtree olaliswe esibhedlela ngemva kokulinyazwa kakubi yimvubu yona emlume yaphosa yamqamula ingalo. Lomfanyana ubikwa efunda eGonde Primary School. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi inhlanganiso yezisebenzi iZCTU isisole kakhulu osomabhizimusi ngokudulisa izinto okwedlulise amalawulo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani, ngiyalibingelela abasakazi baka Studio 7 abahle elisikhiphela indaba ezinhle kangaka. Ngiyabonga kakhulu kakhulu umsebenzi omuhle liwenzayo, liqhubeke lisenza kanje lisikhiphela izindaba eziliqiniso njalo eziqotho. Siyakhala singabantwana beZimbabwe ukuthi ilungelo lethu lizaze lihlonitshwe nini, ngoba lapha ekhaya lakithi eZimbabwe wakuvunyelwa ukuthi uyenze intando yakho. Khangela kathesi sakhetha abantu ePhalamende besimele under iMDC kodwa bayasuswa ngentando engasiyo yabantu ababakhethayo. Kodwa siyacela ukuthi ke sihlonitshwe loba kunzima loba kunjani, sizaqhubeka siloke sisekela ngoba sikwazi ukuthi kunzima, ilungelo labantu balihlonitshwa eZimbabwe. Kodwa besicela ukuthi sike sihlonitshwe. Okhulumayo nguPeter M. Dlovu ngise-Plumtree ngokokuhlala eMangwe District. Ngiyabonga.
Injani basakazi bakaStudio 7? Hayi, ngithakani le Gwanda ithiumna wami angamgcina nge-2010. Uyizwi lakhe nguRomeo Nkomo, ngamgcina ehlala ePlumtree. Uma ekhona amaziyo ngicela engiwathaphe kunombolo ezithi 078-44-04-652. 078-44-04-652.
Zambonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo. Hayi kodwa ke qinisweni bantu bakithi lapha abantu kumele beqine la. Akula umuntu ongaboni umthetho kamnankaka ukuthi udonsela kuphi. Ilizwe manje ulidonsa konke lempande zalo. Livele liphelile ilizwe lini. Iqiniso bantu bakithi singavumini ukusetshenziswa iZANU-PF. iZANU-PF babulela ilizwe. iZANU-PF itshontsha ilizwe. iZANU-PF ibulala abantu. iZANU-PF ithumba abantu. Bayatshontsha. Abantu bengabavumeli iZANU-PF isenza lento. Ngangcono ilizwe liqunywe. Abantu besindebeleni omunye ebengale, amashona bengale, amandebele ebengapha. Ngoba kusizani corruption yonke eyenzakalayo esindebeleni abantu bayahlukunyezwa, abantu bathathelwa imisebenzi. Yonke into embi. And after that akula sizwe abalutholayo. Khuluma kanje loba ungafika kobulawayo imigwaqo yonke ifile ekhaya lapha. Kithe manje benke wesisibisa amarobothi. Kodwa uma kungathi ukuthi ilizwe li-right uma utuyabheka kukhulunywa ngeharali ngapha. Kodwa kobulawayo emplantry yonke nje indawo liya kuba sengathi kusesikwakweni. Kuba sengathi vela kula bantu abaphila khona. Sebeze abantu sebeze bephuza amanzi angcolileyo. Ngendlela yokuthi kabanazwa abantu kabanakekeli. Kungangcono ilizwe liqunywe. Abantu bakhiphise sebehlupheke sekwanele. Ngoba uma uNdebele ufundile awufundanga kuyafanana. Ulesithupha kawula sithupha kuyafanana. Ulama degree kawula degree kuyafanana. Kwaso ukuthi vele uzawungena eklasini. Kodwa bona umnanga kwa ngopresident akala ngisho nesithupha sika grade 7. Ireport ka grade 7 kalani.
Bantu baka studio 7. Mina ngiyaphila kakhulu, ngiyaphila. Ngibingelela bonke abangithandayo, bakhona abangizonda, bakhona abandandayo, ngiyakwazi. Hayi siyezwa sibili, siyezwa izikhalazo zabantu, abantu abakhala ngazo, sokuyilanga ama-holiday ya April. Abantu siwa ngabacibancengisa, siwa lokhu sivulele siyebona abantwana, siwa nase sile minyaka, siyazi ukuthi sesile minyaka emingaki. Sesaze sifike sikhohlwe ngabantwana ekhaya. Ngiyacela nje ukuhulumende ngala uyangenela abantu, siwa lathi silapha eBotswana, abantu sicela ukuthi lathi sihambe ekhaya mosi-holiday, holiday nale, hayi khona indaba zemali. Indaba zemali angeke sizigwane emabhodi. Hayi angeke sizigwanise indaba zemali, straight away abantu angeke bakhone lokho. Umuntu lathi ekhangelela ibhajeti yakhe ebantwaneni bakhe, ekhangelela ukuthi ngapho vizelenye imali, ngalezi babhu vizelenye imali. Hayi le nto ayingathi iyalungiswa kahle kahle sokulanda iholiday. So besicela ukuthi nga uhulumende babambana sibili, into lingabi khona lezi mali lezi. Hayi siyacela sinjalo, siyancenga ukuthi hayi uhulumende makabazwanane ngendaba zezimali ezike zingathi ziyachithwa lezi. Ngalani mani testiwe, ngitestiwe ukuthi angila COVID imali engeqi. Ngitestiwe njalo sensize ekhaya ngapha eZimbabwe. Ngitestiwe sensize eBotswana, kumele ngitestiwe nga. Hayi kungatholakala ngile COVID kumele ngivaleke, kodwa ngatholakala ngela corona fanele ndivele phambili. Siyacela sibili ngoba hayi lokhu angake abantu bakukwanisa. Abantu basebeyagcina sebeganga sebeseku, hayi kungekho emthethweni. Yabona cela njalo ukuthi hey madoda, izulu sesifuna izulu lathi ngathi liyaphephezayo kubona ukuthisa kuphela ilanga, sesifile ngelanga.
Injani bako studio 7 labantu basekhaya eZimbabwe? Mina ngu-Ferdinand Sibandana phana eSibhula. eZimbabwe silohlupho olukhulu kakhulu. Umbuso ayimathibelelendi lemashona leni. Ngike ngahamba siya kuma-passport eHarare, ngathola ukuthi ema-ofisini kukhulunywa isishona eHarare amaNdebele wakho. Ngapha emathibelelendi ma usiyamangala icala e-police camp ophethiwe umshona, ma udlula ebhoda ophethiwe umshona. Yonke indawo emathibelelendi kuphethe amashona, ilizwe libi, imigwaqo kuselanto engabaright. Manje sizahlupheka ukuze kube nini. Ma kulungisiswa ama-birth certificate, uzama ukuthi uthathe abantwana ama-birth certificate. Isilungu yabe ingasazi wayabe phethe ukuthi ngikhulumela sisisane ngoba yena ngumshona. Ngiphuma sengumuntu ngani kwehlule ngobufakazi, ngasakwazi ukuthi ngiyenzeni. Kunzima kakhulu, plus futhi sike sasebenza iminyaka eminingi amapentsheni asila, so imali yakhona zimpupho akusebenzi. Leli lizwe liyalungiswa nini?
Kungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. Umkhokheli wesonto yeRoma uPope Francis unanze iPasika izolo ngenkuthazo yokuthi amazwe athuthukileyo kumele ancedise amazwe asathuthukayo ngamajekiseni okwenqabela iCOVID-19. Uzulu wakwele Cameroon uphakathi kosisi kulandela ukubhubha kwesiKristu obedume ngemizamo yokuqeda impi kulelo lizwe uWinghan Tumi. Sizigqibe ngodaba oluphathelane leMelika. Ukuthethwa kwecala lokubulawa konsundu umnumzana George Floyd lipolisa elimhlophe uDerek Chauvin kuyaphambili namuhla. Ngeviki ephelileyo abaphe ubufakazi bagoqela intombi kamuyi lamapolisa atshele inkundla ukuthi umsolwa waziphatha ngendlela engayisiyo ngokubandezela uFloyd entanyeni ngedolo okwemizuzu phose elitshumi waze waphela umoya. Abachuchisi bathi ubufakazi osobuvelile bukhomba sobala ukuthi umsolwa nguye owabulala uFloyd. Kodwa amagqwetha kaChauvin athi uFloyd wabulawa isifo senhliziyo ayevele elanso kanye lezidakamizwa ezatholakala emzimbeni wakhe. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe njalo elandela ukuthethwa kwaleli cala umnumzana Tim Moringai.
Ye lapha sibheka sibona ukuthi i-trial le eka George Floyd hayi isibambe abantu abanengi ebuhlungwini, ngoba yena sabona lama-video aphumileyo lobufakazi obukhona ukuthi yena wayengafuni uku-escalate indaba lele polisa lona leli. So ukufaka unyawo lakhe entanyeni ka-Mr. Floyd vele it was uncalled for. Siyabona futhi ukuthi abantu ababebukela besegcekeni kwakulomuntu osebenza ku-fire department owayetshela ipolisa leli uDerek Chauvin ukuthi George Floyd wayengasaphefumuli okuresponda lapho akubonayo. Sibona futhi amapolisa efakaza esithi wona ma umuntu ebotshiwe efakwe lezandla zakhe emuva kuyaphambanisa ukuphefumula komuntu. So khonapho kumele wena u-de-escalate and then umfake emoteni ube leqiniso ukuthi yena lokhe umuntu lo esa performula o esa comprehensive ukuthi izinto zakhe ama facilities zakhe wonke lokhe khona.
Ungathini ngobufakazi obubekwe enkundleni ngabachuchisi kanye lendlela amagqwetha omsolwa abuphethe ngayo?
Ubufakazi obubuyile bonke lobo bukhomba ukubulala nokwayenza uDerek Chauvin ebulala uMr. Floyd. Sibona futhi ukuthi i-defense ibiqalisa ukufaka i-narrative yokuthi uGeorge Floyd was under the influence of ama-narcotics, but sizabona ngoba bathi bona i-first week ubufakazi bonke lobo i-prosecution ikhanya ngathiwa iphambili, but sizabona sebeletha abathi ngama-special witnesses abafana lama-toxicologists lama-dokotela next week ukuthi bazancedisa yini uDerek Chauvin ngoba ubufakazi obukhona kathesi bukhomba ukuthi yena wayenza lokhu ngamabomo.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngokukhangela ebezihamba phambili. intengo yamafutha epetulo letizili isikhwelile njalo kusukela namuhla. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Umongameli Mnangagwa uzabambana labakhokheli besadaki kuleviki emhlanganweni wokudinga indlela zokungenela kumpi yakwele Mozambique. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.